Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 20 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo.
Kumele kube lo mhlangano we National Executive, lo mhlangano we National Council ozaletha umbiko omayelana ngebizo.
Kambe umkhokheli webandla le EFF kwele South Africa, umnumzana Julius Malema, wake wathi uza kuma labantu bokuza useguqule ingqondo na.
I-restaurant ngayinye ngayinye iqhatshe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ibandla le-MDC Alliance eMatabeleland South selisole amazwi esiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba lapho achothoza khona inhlanganiso yebhethu likaZulu ngokubeka ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe.
Silokwethuka lokudana kakhulu utshengise engingathi official position yeZANU PF, official position kaluhulumende osibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kheli MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo laleli bandla phambilini kokhetho lwama-by elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 Mbimbitho. Lanxa abanye abasekeli baleli bandla bengafuni ukuthi liguqulwe ibizo, iziphathamandla zalo zibikwa zikubone kufanele ukuthi zidinge igama elitsha ngemva kokuba umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Munzura ethe bazancintisa kukhetho besebenzisa igama lokuthi MDC Alliance. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Hayi, okwakathesi asikatshelwa ngebizo ngoba kule mhlangano emibili emele yenzakale. Kumele kube lo mhlangano we-National Executive, lo mhlangano we-National Council ozaletha umbiko omayelana ngebizo. So okwakathesi izandla zami zibotshiwe, ngeke ngakutsho ukuthi siqonda ngaphi ngodaba lwebizo.
Amalungiselelo okhetho ikakhulu khona ngapho kobulawayo ahamba njani?
Amalungiselelo ahamba ngendlela ngoba kulamawadi ambalwa lapho kwakhitshwa khona amalunga e-MDC Alliance. Kuwadi 3 kwakhitshwa uTinashe Gambarami, kuwadi 8 kulapho kwabhubha khona uMamuroni Mdara, so lapho akuzange ngikhitshwe muntu. Kuwadi 9 kuloDonaldson Mabutho wakhitshwa laye. Kuwadi 12 kulomama uLilian Mlilo. Kuwadi 18 kulomama uConcilia Mlalazi wakhitshwa laye njalo. Kuwadi 19 kuloClayton Zana. Kuwadi 20 kuloErnest Rafomoyo. Kuwadi 21 kuloTino Umfoka Maphosa. Kuwadi 26 silaye uNorman Hlabano. Ngathi yiwo amawards la laphuthwa kwakhitshwa abantu. Liyakwazi ukuthi umthethwandaba waletha umbiko okuthi enkulumane uMP wenkulumane ukucaca phulu kumele abuye endaweni yakhe lephumula uHonorable Buscelesi le Mahlangu kumele abuye endaweni yakhe abuye eParliament. So ngathi ukuthi umsebenzi esikhanyana lawo yiwona lo.
Kuma by elections yaseke yenziwa, sibona ukuthi iZANU PF ivame ukunqoba. Libona linqoba yini kuma by elections azayo la?
I by election ivele iyahlupha phakathi kwesikhathi lapha ngoba i-by election kuvame ukuthi ZANU-PF yathatha ama resources e-government baguduze esikhwameni se-government besebenzise imali kahulumende ombeni basebenzise izimoda basebenzise noma yini into ekahulumende ukuthi bawine noma amapholisa noma amasosha zananzela ukuthi kuke kwaba leyokhetho i-by election ensiza lapho abaguduza khona isipala se-GMB wanikezwa abantu ukuthi bewine abantu be-MDC babencitshwa emaphandleni ngale bayaletha amakhuba lenhlanyelo lezinye izinto betshela abantu ukuthi hhayi ongasapoti iZANU-PF kathole so izinto eziyenza ukuthi kwesinye isikhathi kube sokwenza ngani iZANU-PF yanqoba kanti hhayi basebenzisa udlakela ngoba uzananzelela wena ukuthi bona laba be-MDC ukuthi beyofika ku-polling station bayasebesaba
umnumzana Swithan Jirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivoteni inkulu
asambeni madoda siyovota
asigambe umkhokheli webandla le-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema owake wathi uza kuma labantu bokuza useguqule ingqondo na izolo uMalema ubhotabhote endaweni ezithengisa ukudla ama restaurant ebuzisisa ukuthi bangaki abokuza abaqatshwe kulezi ndawo intathele izindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo ulandele umnumzana Julius Malema ukuze abone kade kusenzakala ke sizwe udaba asiqoqele lona
umnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela iCream Restaurant eseMall of Africa eMidrand yakufikeni kwakhe kube lokuxoxozela kukhulu bephikisana lophethe isebenzi kulelo vinkili
yes, I made an appointment to come see you today
in what capacity
you understand
are you here?
I'm a member of parliament
okay,
that's
have
number
you got
one.
An official sanction from parliament
I don't
to be
need
here.
A sanction to be here
here an official government business
I'm not government You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation, Julius. I'm sorry, I can't.
Then there is a resident on FN because we have appointment with you.
Umkhokeli we-EFF owephelekezelwa isiphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela esithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe lezakwele South Africa.
They are dividing our people because when you are here and you are told people who don't come from here are the
ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekuchiya abanengi bemangele ekupheleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho kathesi
I will never take a platform and denounce Africans I will never do it if it means votes are going let them go
angisuze ngafangasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambi
I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home
kodwa akumnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azitholele amavoti kune ngilezalwane zakwele South Africa ezithi abantu wokuza babathathela emsebenzi
African brothers and sisters
abafowethu abavela kwamanye amazwe balelungile lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase South Africa bengawutholi
let's work together
Selokhu Malema ememezele ngeviki ephelileyo ukuthi siphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela eziqhatshe abakwamanye amazwe abaningi isigcwele emfanekiso ezinkundleni zebulenjini be-intanethi etshengisa izalwane zakwele South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo esitaladeni kusenjalo umgcini sihlalo wenhlanganiso yezimbabwe community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi bakhathazekile ngendlela uMalema lebandla lakhe abaqhuba ngayo lolu hlelo
besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhathi ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants
ezinye siphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqatshe izalwane zakwele South Africa kuphela haji abokuza ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo
I ibandla le-MDC Alliance eMathebeleland South selisole amazwi esiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba lapho acothoze inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ngokubeka ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe lapho okubikwa kwabulawa abantu ngesikhathi segugurawundi esithi inhlanganiso le ayiqhubi lomsebenzi ngokusemthethweni ilandela iziqondiso zikahulumende. Isikhulumeli saleli bandla esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uthi bandise ukuthumela iqula lamalunga abo emikhosini yokubeka amatshe la njalo bayaxhasana lenkokheli zesigaba ukwenza amazwi kamnumzana Jaramba engabi liqiniso. Asizweni exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Silokwethuka lokudana kakhulu utshengise engingathi official position yezanu PF official position kaluhulumende osubusayo ukuba abazisoli utshengise ukuba ulobuqholo utshengise ukuba kahloniphi kodwa kungasiyo into ongahloniphi kuyikuthi ukhuluma iposition yobukhokheli bakhe bonke bebandlala ke lezanu PF kuyadanisa kakhulu ukuthi umuntu ekhuluma siyana ngento embi yenzakalayo kukati ngabe ube ngumuntu obekwanile ubeza khuluma la ekhondema kumbe sola lesi senzo esibi kangaka sokuthi bahambe baye bomba ilitshe lesikhumbuzo elalifaka emangcwabeni abantu ababebulewe yibo ngesikhathi segugurawundi kodwa yena ukhanya ikhuluma esola abantu abalifaka ukuthi babevele belifakelani lelo litshe kasoli laba benza ukuganga repeatedly lokhu bekuphindaphinda bekwatula bebomba leli litshe okutshengisa ukuthi singela kuthandabuza kukhanya ulesazela uhulumende ulesazela ngesenzakalo lesi sibi kangaka so mhlawumbe sikhulekele ukuthi ngelinye ilanga babe khona baba answer igqumba abaphendulayo ngindaba yelilitshe ngoba kudele kungaka abantu beMathebeleland aso sikuvume kubi kakhulu angazi ukuthi ngisole ngamazangana
ngeze ngendlela belibona kufanele njengebandla ukuthi inhlanganiso ezimele iziqhubelele umsebenzi iyodwa njengalokhu okuthiwa umnumzana Chara
inhlanganiso leyo bhethi kwaZulu yenza intando kaZulu walapha kithi eMathebeleland ukufaka lelilitshe bekuvele kuyinto ebivele ifiswa ngabantu bakithi eMathebeleland asonto yenhlanganiso le kuphela yinto yomphakathi wethu wonke sibambene singabantu beseMathebeleland lathi njenge MDC Alliance lapha eMathebeleland South sihlala sithumela abameli kumbe ama representatives kulolu hlelo kumbe mhlawumbe ma kube lomsebenzi onjengalo so yinto ehlala isenziwa abantu bebambene kusukela ezinduneni osabhu laba bonke ubukhokheli besigaba sakithi lapha eMathebeleland siyahlangana singela ukuthi umuntu ngowayiphi party kumbe ngowaliphi bandla ngaphandle kwalaba abavele kuyibo esibathi ngabathakathi abavele babulala abantu ngegugurawundi yibo mhlawumbe abangaphathekiyo ngoba umthakathi ukuthi akhululeke kakhulu emsebenzini ukukhumbula umuntu wabulaya nguye kuba nzima kuyi ungamnanzela uCharamba uthe ekhuluma wathi mabhonzo ekuwona mabhonzo ekutshengiseni ukuthi engqondweni yakhe uzitshelta abantu bakithi laba abababulalayo abaqakathekanga thina sikhala ngabafowethu sikhala ngodadewethu labazali bethu abasishiyayo yena ukhuma ngokuthi athi mabhonzo mhlawumbe ngantwa ngamabhonzo embuzi kumbe amabhonzo amadonki lawa so izanu PF ivele yazitshengisa i-true colors zayo ngesikhulumeli sayo wenza into embi kangaka eluhlazo kangaka
okokugcina kahle kahle lina belifuna udaba lolu luphathwe njani
uhulumende wezanu PF lo uvele utshengisa kuba kazisoli ngento ayenzayo ku-ground ungakhumbula izikhathi kusabusa umgabe uze waphuma ehluleka konke avula umlomo wakhe axolise at least ngesenzakalo sabo lesabasenzayo la lundodo sekhona umnangagwa la futhi ngokufanayo zawuvulwa kumlomo exolisa etshengisa ukuthi uyazisola ngento abayenzayo kuphela uhulumende omunye nguye ozadila le ndaba le ngendlela ezamhlawumbe ezabhodlisa abantu ngoba lesi silonda sesithethe 40 years bekudinga ukuthi abantu bakithi bahile kumbe baphole kube le process ezabenza kuba banjani baphole ngemvana kokulahlekela ngabantu abaningi kangaka kodwa into yokuqala ikuxolisa konke lokho kunyaba kuningi ningaba kukhulumayo kuvele kakusuze kusebenzele thina njengabantu beMathebeleland
lo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South ebesixoxa laye esefilabhusi. Uka ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi abedlula amakhulu amane 411 babanjwe igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane ngabadabuka esigabeni seMaswingo abedlula ikhulu 113. Kumanani ayizolo kulabedlula inkulungwane eziyisithupha 6998 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ukhetho lokudinga abazamela ibandla leZanu PF ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho obelumele lwenziwe izolo ludluliselwe namuhla kulandela uqhamuka kodlakela. Umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi kulamanye amasiko esintu akhuthaza ukudlwengulwa kwamantombazana asakhulayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi bethu, lisakazi lendawo ezingathatha ihlangothi ezikhipha iqiniso njengoba linjalo. Hayi, siyawubonga umsebenzi wenu, sithi liye phambili, liyibambe njalo, liyibambe njalo ngoba phela eZimbabwe sesizizwa kini, sesithembele kini Studio 7. Yayi, siyaweza amaphathi, siyaweza amaphathi impela labantu bakhuluma bathi imithwakazi yabandlulula, imithwakazi yabandlulula, imithwakazi kayibandlululi, imithwakazi kayibandlululi muntu, abantu yibo abazibandlululayo bona. Ungakhangela ukuthi amaphathi wonke akhona eZimbabwe, wonke amaphathi labo vice president ababili, bathi imithwakazi ayila vice president ababili. O vice president ababili ngabani? Ngabani elizweni? Elizweni elincane kangakanje eZimbabwe ngabani? Siyabona ukuthi kuyo kulo bandlululo khona khona kula amabandla nalawa athi imithwakazi leyo bandlululo njalo MDC. Yiyo MDC waseyasibizwa kakhulu impela bekhona ukuthi imithwakazi leyo bandlululo. Kulo bandlululo yiwo. Ungakhayela futhi abasendebeleni abaningi basiziba amasekela bonke akulothawo lesikhundla khona kubo MDC labo. Akubo ZANU PF yakhona le. Iyayifundwe le audio, ifundwe le audio bezwa abantu. Imithwakazi ayila bandlululo. Pambili ngomthwakazi Republic Party yibandla lingasikhulula edakeni lwesikilo namhlanje alincindiso esalifakwa yiZANU PF labo MDC. Bezosithathela iminotho wethu, bezosithathela yonke into yethu, asilala udwa ezinxa yiZANU PF le MDC.
Sanibonani bantu bakaStudio 7. Hayi, ngiyaphila yazi. Ngisacela ukuthi kulo ndoda okhulume wathi iMRP ikhuluma ihleli ifuna ukuthi ilokhu ze engani icela inkomjetiya. Hayi, thina kasifuni ukulwa, kasifuni udlame. Umqondisi kafuna ukulwa, sifuna ukuthatha nje uhlangothi lwangapha kithi eMandebeleni kahle sikhululekile, kungabi lempi. Ngoba utsho njalo nje mhlawumbe muntu wakithi ukude kabo ukuthi namhla kungabe kuliwa uzobe ungekho. Ungagqugquzela udlame sibili, siyacela muntu wenkosi. Hayi, asifuni bese kungani ukuthi iMRP ifuna impi. IMRP kayifuna impi, sifuna ukuthula. Umqondisi ufuna ukuthula, lathi singabalandeli be-MRP sifuna ukuthula mpela. Ehlisa umoya nje muntu wakithi, wela njengoba uzizwile angazi mbe kuyinto evikini leli last week, kodwa emalangeni akuwesine Friday khona usithi sikhuluma sidlile ingani sifuna inkomjeti. Ayisikho khona oku muntu wakithi. Hayi, thina sifuna nje ukuthi sithathe ilizwe lethu kahle, sikhululekile, kungela dlame, kungelampi. Asiyidingi impimpi, salwa kakhulu thina, simanxebanxeba nje sinje namhlanje. So ma ukhuluma ngempi yazi ufuna ukusibisela entweni enzima kakhulu. Yize singatholanga lutho empini, salwa sasingamagorila mfowethu, kukhala i-AK-47. Mhlawumbe kawuyazi ukuthi i-AK makuthi iyakhala ikhala njani endlebeni yomuntu. Iyazi indlebe itshona iduma mfowethu, sasiphethe ibhamu thina ngokungadlali. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 odungameni Nkomo nabo Ezra Sasibanda. Ninjani nabalaleli? Niyaphila lonke? Siyajabula inkulumo ezikhulunywayo, siyazijabulela ngoba i-Studio 7 umsakazo okhipha indaba ezimnandi, indaba njalo eziliqiniso. Ngizothi ngithi edabeni lwamabandla ahlukeneyo ngingathi ukuthi nithini kodwa ke ngisithi omunye nomunye mangabe khankasa yeke ukubheka ibandla labanye akabhekana nebandla lakhe mangabe ekhankasa engatshela abantu ukuthi bengayenza ukuthi ebandleni elithile wena bhekana nenkinga zakho ebandleni lakho uqhubeke ukhankase mangabe izaphu ungayithandi iyeke injalo izaphu ungaphazamisa abantu amakhanda ngokuthi abantu bengavoteli izaphu bevotele umthwakazi ekubeni yena umthwakazi ethi yena akangeneli ama-election uzama nje lo muntu ukuthi aphazamise izizalwane zaseZimbabwe ezihluphekayo ukhuluma enjalo nje akekho nasezweni so asifune abantu abaphazamisa abantu ngoba amandla awekho kuye eyedwa amandla asebantwini baseZimbabwe abahluphekayo so abantu i-choice ngeyabantu asiyomuntu so umuntu uma ngabe ekhankasa engakhankasi egxile kwenye iparty ngoba uyayizonda wena khankasela iparty yakho khuluma leparty yakho uyibuze ukuthi kungani ingafuni ukungenela kuma-elections or ngithi kuma-by-elections so asithandi thina ukuthi ngidingenje ngowezabo bese ngithi abantu bengavoteli umthwakazi abantu abavotele iparty abayithandayo yindlela yokuthi ukhankase ebantu ngoba abantu manje uyabadida ma usithi bengavoteli izabo ngoba abantu bayayithanda izabo wena uzama ukulahlekisa abantu bezimbabwe ukuthi bebe lokho beqhubeka uyazazi ukuthi ngisho kubani uyazazi nalo engikhuluma ngiqonde kuye ngingasho ukuthi mhlawumbe ngiyamlwisa kodwa ngiyamqondisa ngoba inkulumo yakhe ayiqondanga itshekile so asifuni inkulumo ezitshekileyo eziphazamisa abantu abantu abakhankase ngendlela e-right ngeke thina sithi sinje bese sithi abantu bengavoteli umthwakazi ngeke sikusho lokho akusinto e-right leyo wena khankase uqonde lokho okuqondile musa ukutshela abantu ukuthi bengayenzi lokho ngiyabonga
zalibonani kustudio 7 okhulumayo ngasombuka ya ngicela lami phela ndifake i-audio yami la imizwakalo ebantwini maybe izoba losizo ngikhuluma ngomthwakazi umthwakazi uyazibonela ukuthi angeke alunge kuma-elections sebesithi ngeke bengene kuma-by-elections betha kulasikhathi hhayi bantu bakwamthwakazi kingafuni ukugembulisa abantu kingafuni ukugembulisa abantu ngamavoti abo lingadlali ngabantu mina ngokubona kwami nje ngaba abantu bahlakanipha bevotele uMnangagwa bevotele lo Changisa kuphela yibe mbabona abantu abangaba la mavoti angcono kulabo bonke ngoba ungakhayela vele omonzora ikuyini omonzora lani bantu bakamthawazi ningadlali ngabantu ngiyabona
linjani kustudio 7 nangumntu ngangisetsholotsho benilalele nje nsizo abanye bekhuluma lapha ngokusola ukwengezwa kweziqondiso ze-lockdown kumbe ukuqhubekisela phambili i-lockdown well kubuhlungu vele xa bebuza ubuhlungu vele abantu bayakhala but i-concern yami ikakhulu ilapha ekuthini why kati i-lockdown le ingani amabhawa iyawachiphisela ebusuku ikakhulu kuyagidwa amabhawa kuyavalelwana ukuthi ngci kwenziwa imchikicha sonke why laba bantu kati bengathenga utshwala bayenathe ezindlini kati njengokuba bethenga i-grocery kuyini kati vele kutshona ebhawa kulalwe khona kuze kutshaya 12 1 2 3 4 ekuseni bhawa kulokhu alibondi spread corona kono abantu sebedagi abasazazi bongubambana bephefumulelana amabhala athengisa utshwala bengavumela abantu ukuthi benathele phakathi ube bebatshayela amaradio bebegida bebangale msindo lokhu yikho kuyizinto okurongo kwi-influencer nxa kuyukuthi ikorona ikhona kodwa nxa kuthi ayikho ayi kakhutshekwe kunjalo ya kodwa mina ngithi kabathenge benathele ezindlini thenge benathele ezindlini vele bengahlali phakathi bengahlali phakathi bathenge nxa befuna mbubo obuningi obapheliwe abathenge utshwala obuningi behambe lalo labo benathe ezindlini zabo khona ngale ya ngoba nxa bebuthe lapha amabha babuthene besebeyizindlu eziningi ezitshiyeneyo ezitshiyatshiyeneyo so omunye lomunye esuka lapho esiya kwenye indlu omunye esuka esiya kwenye indlu betshayisa bonke bahamba bele mkhuhlane ezindlini ezitshiyeneyo but bayathenga bibe buningi omunye lomunye nantha lapha ahlala khona ngibonani ku-right lokho
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenzayo le-studio 7 elisithumele wona nge-WhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 Kwezemelika umongameli Joe Biden uyafikisa umnyaka owodwa engumongameli namuhla. Izolo uBiden ulandise umnyaka wakhe wakuqala engumongameli. Uthe umnyaka wakhe wakuqala ubulukhuni ngenxa yobhubhane lweCOVID-19 kodwa wenelise ukukhuthaza abantu abaningi ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19. UBiden uthi ulethemba lokuthi kusiyaphela ihlandla lombuso wakhe elakuqala kuzakuba lobubelo. Kesizwe amazwi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before. Unemployment dropped, the unemployment rate dropped to 3.9%. Child poverty dropped by nearly 40%, the biggest drop ever in American history. New business applications grew by 30%. The biggest increase ever.
Lawo bekungamazwi kamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba siqoqe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Raphael Mthombeni. Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwelemelika.
Mbona ngathi wenze kuhle kakhulu ngoba ungakhumbula kuhle sibili lapho besivela khona iminyaka leyana engu-4 iziphithiphithi lezi bezilapha ukuziphatha kukamongameli obekukhona inkulumo ebeziphuma emlonyeni kuyonke lokhu kuthethiswa kwabantu kuphunywa kwama-organization aqakathekileyo emhlabeni. I-United States ibisingasakhanyi njengelizwe elingumkhokheli emhlabeni. Mina mbona ngathi wona lumnyaka sithethe uBiden wehla yonke into, kwehla kwachuma yonke into, kwathula yonke into, kwalandeleka ukuthi kuvelwa ngapi kuyiwa ngapi. Mina khona lokho mbona ngathi ngamtshayela ihlombe ngakho khona lokho ukuthi kwenze kudle sibili kakhulu. Okunye afike lapha kungathi kuyahlupha bekuyikukhona ukubhubhane lolu lwe-COVID ukuthi khona lo obekhona kade engathi ulukhangela njengento okuthiwa yi-fake. Manje ke fika lapha nefica vele kuqamalazile kungaqedakali ukuthi kumi njani ukuthi kumbe umkhuhlane uyelatshwa kumbe umkhuhlane abantu bayahlatshwa amajekiseni kumbe kuyathwala. Wafika ngesidumo sibili wafaka umgomo wakhe ukuthi kuze fika u-April June fanele kube labantu abangakaze behlatshiwe. Abantu basukuma bathi zimu bayahlatshwa. Even lo mhlaba waqala ukulandela ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni leyokuvikela ubhubhane lolu. Kanti-ke ungakhangela la i-economy ubethe thatha lapha nabe kuvele kuqega sibiliso ungata kuqedakali kusiyale kuchaywe i-corona. Kodwa ungakhangela indawo eziningi zihlumile zavuka zema. Imisebenzi sikhona sokusweleka abantu bokusebenza. Enyanzeni ngicabanga ukuthi ngabe nje wakithi umtapho ngubuthi abantu e-Afrika babuye bazengena imisebenzi ledinga abantu lapha engelabantu.
Manje zonke ingxaki lezi ezikhanya zibangelwa lubhubhane lwe-COVID-19 asoze zisetshenziswe na ukuthi engavotelwa ngokhetho olulandelayo.
Mina vele mbona ngathi uBiden akusasweleki ukuthi ajone ezihlupha ngokuvotelwa futhi ngoba yena vele sengukhulu. So lapha okukhona kuyamele ukuthi ama-Democrats abe ngabantu abazakhangela ukuthi ngubani ozathatha kuBiden. Ngoba ngikhole ukuthi uzakuthi angaqedi 4 years zakhe lezi lanxa kulobhubhane lolu lukhona aphinde athi uyama. Uvele kathesi usengathi ukuthi aphakamise unyawo nje uze. So-ke kambona ukuthi angajona ezihlupha ngokuthi kuyini okuzakwenzakala kuye. Okumele kuzihluphe libandla lamademokrati.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkokheli ye-MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.